Imota ezintathu lezi ezibalisa iRolls-Royce, iRange Rover kanye lePorsche zona ezibiza izigidi lezigidi zamapula ziqale zabhekana lobunzima bokungena kwele Botswana. Kubikwa ukuthi amapolisa kanye logatsha locustoms kwele Zimbabwe kade bedingisisa ukuthi kungani umntakankosikazi Mgabe efuna ukuzikhipha elizweni. Bokula mahungahunga ukuthi uGolezara usefisa ukuyahlala esebhabha yezikhulu esentheni kwele South Africa, ngakho ke ubezama ukukhipha enye imali eZimbabwe. Ngemva kwamahola belinde emngceleni wePlumtree, uGolezara labanye ababili bavunyelwe ukungena lezi mota kwele Botswana. Kodwa ke kuthe kusanda kuchaya ihola lechumi ntambama, imota zonke zontathu zangena kungozi emzini weAtesia kusele amakhilomitha angamachumi la isishiyagalombili ukuthi bafike eHaboroni. Kubikwa kuthutshe inkomo phambi kwemota zontathu, kwathi ngesikhathi abachayeli bezinika indlela yokuthi zidlule kwathutsha enye imota ingananzeleli ukuthi kule nkomo eziquma umgwaqo. Imota le kuthiwa ithuze zonke zontathu izimota, noma nje zingahluphukanga kakhulu. I-Range Rover ebithwele ngenye imota ibikwa ibilohlupho ngemva kulandela ukuthi ibe kwenye ingozi eyenzakala eZimbabwe. Amapholisa emzini weMotshudi duze leHaboroni ayiwo abambe lolu daba, avumile ukuthi kube le ngozi. Bathe basacwayisisa udaba lolu, njalo omkhulu wenkamba yamapholisa kade engekho emsebenzini lamuhla ukuthi anikeze intatheli izindaba ngokugcweleyo phezu kwalesi sehlakalo. Isizalwane seZimbabwe esihlala kule Botswana, umzana Andreas Sibanda, uthi kuyamangalisa ukuthi abantwana bakankosikazi Mgabe babonakala betshengisa inotho engaka ngesikhathi iningi lihlupheka ekhaya.
Lokhu kukhipha yonke into egcekeni, kukubeka sobala ke into ebekuvele kukade abantu beyikhuluma ukuthi imuli zabo Grace babathethe inotho yonke bayiyenze yabo, abantu bedubeka ukudube okungaka bona bele notho ezingaka.
I-Studio 7 ichwayisise ukuthi imota lezi lamhla zingabe zingaphi. Ngemva kwengozi yayizolo kwatholakala ukuthi i-Rolls Royce ikwenye ihotela ephezulu endaweni yokuhlala izinothi ephakalane, kwathi iPorsche ilokhu ibanjwe emapholiseni eMotshudi. Awukacaci ukuthi imota lezi zizadlulela nini kwele South Africa njengoba sezingene engozini. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7, Sabron kwele Botswana.